sicocotsane ngemthetho esifunayo ukuthi intatha ezindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi ngamapholisi. Yizo izinto esicocotsane ngazo. Sinika thathe ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona sikhangele privacy le-government ukuthi umhlalo intatha ezindaba ezimbabwe ikhangelele. Sicocotsane ukuthi khona sifuna ukuthi bese ngincedise njengentatha ezindaba ukuthi sibe nalokho abathi ngesilungu i-national employment kanti for the media. Iqembu elingasincedisa ukuthi sibe lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatha ezindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube, siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho, ikakhulu lokho ukuthi intatha ezindaba ziyabotshwa. Alizange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu. Ikakhulu sikhangele ukuthethila ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azekele zenze umsebenzi wabo. Ukuqomotele lokuthi watsho ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi
laphethi. Lizakwazi njani ukuthi ukwenzile khonokho? Like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokho ngesilungu okuthiwa yi-follow up.
Ye, silakho ukuthi sikhulumisane laye sihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo egadomo. Bambizile laze ngikutrayina intatha ezindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi kanela ama-elections labuya. So ngizakufaka kuye mhlanga ngomvulo unitshayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kutheni. Uqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye esasebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi itathele indaba eyinye itshayelwe amapholisa kuthiwa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo e-data protection lo ngazani intatha lezindaba eziningi ziyabotshwa. So ke lakho khonokho kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha?
Sikhulume ngakho sibili konke khonokho lakudile ukuthi wakuthenjisa ukuthi khona uzakhulumisana labo abanye asebenze nabo. Khumbula phela ukuthi khona osayikwa ephila babanye kule ministry ezinye zika-ITT ezinye ezingasizo ministry of information. So kutho ukuthi khona uthi kulamanye amaqembu la wakhangela eminye imithetho okumele bekhulumisane ukwenzela umthetho ezindala zisebenzele kuhle.
Ye, siyabona njalo-ke ukuthi una lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lolo phela wangena esikhexeni se-IBA. Libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho le?
Akula mehluko, sikuthilo lokho sihlanganela ukuthi abakhangele ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-text law wakuthi khona i-IBA le esayilelayo ukuthi iphume bayabisa eminye imithetho enjengayona le yokuhlukumeza intatha lezindaba.